Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 23 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ofuna ukuphuma endlini ukungena kumbe ngaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula kumbe lanxa sikhuluma.
Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye 9.2 million.
Umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty. Sila almost 90 days lokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongupresident we-MDCT.
Abebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwaba ngamakhulu edlula amahlanu 512. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama-quarantine centers. Abaphindele ekhaya bivela kwele South Africa. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi edlula ayisithupha 64. Asebebulewe yiso labo sebeyisithupha. Asebehlolwe ukubaba le COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 63,347. Emhlabeni jikelele, abatholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula eziyisishiyagalolunye 9,225,827. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 475,076. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 4.9 million. Kubika abenhlanganiso eWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika, asebebanjwe belegciwane leli, sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amathathu, 315,410. Labulala inkulungwane ezidlula eziyisitshiyagalombili, 8,334. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilikhulu, 149,982. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Ingcwethi kwezempilakahle zithi uzulu weZimbabwe sokumele aqakathekise ukuzivikela ekuthelelweni isifo seCOVID-19 njengoba inani lasebetholakale belaso kumaviki edluleyo liqhubeka liqonga okwethusayo. Ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe selikusigaba sesibili sokuphindela emsebenzini lokuvulwa kwenhlangothi ezithile zempilo ngemva kwe-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi inani labantu asebebanjwe iCOVID-19 eZimbabwe selizedlula amakhulu amahlanu 512, kuthi abangamakhulu edlula amane 438 bengabasuka kwamanye amazwe angomakhelwane abaphindela ekhaya abagcinwe endaweni ezijeneyo zama-isolation centers. Ingcithi zezempilakahle zithi inani lasebefunyana belo mkhuhlane selikhuphulwa layisimo somkhathi esomqando oselizweni okwamanje lapho abantu abaningi abahlaselwa imvimbano lophepha okuzitshengiselo zalomkhuhlane lazo. Lezi ngcwethi zikhuthaza uzulu ukuthi kumele azinikele ukuzivikela ukuthelelana lomkhuhlane khathesi kulakuqala, atshengise isifiso sokulwisa lomkhuhlane engameleli ukufuqa nguhulumende. Omunye walezincwethi uDokotela Gary Shaba yena othi abantu kumele baqhubeke belandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organization ezifana lokugqoka amamaski.
Wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abe gqoke imask. Imask inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamask. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawo amamask athengiswayo, lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala. Nxa kungomama, amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise amamask.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Henry Madzurira, unobhala obona ngezempilakahle ebandleni leMDC Alliance.
The number of cases of COVID-19 has dramatically increased now to 512.
Inani labantu abalala umkhuhlane selikhwelile. Sokumele abantu babe lokunanzelela. Kumele abantu bengaminyezelani bageze izandla. Kumele abantu bengabuthani njalo bengavakathi ongela sizathu emaphandleni lasemadolobheni.
Observe the issue of social distancing.
Iningi labantu abalala umkhuhlane ngabavela emazweni afana leSouth Africa, Botswana, United Kingdom lamanye. Kodwa ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso ze-WHO, abantu abatholakala bele COVID-19 abangazange baye kwelinye ilizwe sebebonakala inani labo liqonga kumaviki ambalwa edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, kulamapholisa alishumi lanhlanu akwele Botswana asebefakwe endaweni yokugcinela abanakanela ukubana balomkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokubopha owezimbabwe otholakale elomkhuhlane lo. Amapholisa la kade ebophe omunye owesifazane ongene kwele Botswana ongekho emthethweni. Intethelo izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaberon kwele Botswana.
Umphathisihlalo wekomiti ebona ngokuvikelwa komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana, uDokotela Kiring Masupu, wethule umbiko lamuhla esithi kulamapholisa asengeniswe ngaphansi kokuhlala bodwa ku-quarantine ngemva kokunakanelwa ukuthi bangabe bethathele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela ukuthi amapholisa la edolobheni leHaberon abophe umama weZimbabwe ongene eBotswana ongekho emthethweni. Ngesikhathi evalelwe esitokisini elinde ukubuyiselwa ekhaya, wesifazana lo utholakale ukuthi ulomkhuhlane we-COVID-19. Ibizo lakhe alikhitshwanga ngenxa yesinqumo sikahulumente weBotswana esokuvikela bonke abagula umkhuhlane we-COVID-19. Amapholisa afakwe kundawo zokuvalelwa wodwa balinde impumela ngemva kokuhlolwa ukuthi abala mkhuhlane we-COVID-19. OweZimbabwe uhanjiswe esibhedlela seSekutumile Masire eHaberon lapho ugcinwa izigulane ezilomkhuhlane we-COVID-19. Omunye oweZimbabwe kwele Botswana umnumzana Benjamin Spanda uthi isimo esibhekane labantu bekhaya sinzima okwenza ukuthi beqe umngcele noma bebhekane lengozi yomkhuhlane we-COVID-19.
Isimo esikhona lapha yikuthi is either ubulawa yi-corona or ubulawa yindlala. Whereas abantu basekhaya, I'm sure they are conscious about indaba le lokuthi kumele bazivikele, bavikele labanye abantu. Kodwa kwesinye isikhathi isisu nxa singela lutho sikwenza ukuthi ugcine wenze ama decisions a desperate.
Kukanti omunye wakhe umnumzana Pecas Ndlovu la uthi isimo sekhaya senza abantu babhensele ukuhlupheka beseqa umngcele bengena kwamanye amazwe.
Xa ungabona amaZimbabweans ukuthi kunje kuyi-COVID-19, iZimbabwe under lockdown, uthi Botswana amabhoda avaliwe but belokhe befohla, befohlele eBotswana behamba ukuyadinga umsebenzi. Ngezinye indlela kutshengisa ukuthi isimo eZimbabwe sibi kakhulu.
Ayisikho kwakuqala kutholakala beZimbabwe abangena ngekho emthethweni kwele Botswana belo mkhuhlane we-COVID-19 osokusenza lelo lizwe lesabele ukuba ingozi enkulu yokumemetheka komkhuhlane lo izavela ebantwini abadabuka phandle kwelizwe. Ele Zimbabwe lalo likhala ngokuthi izalwane zalo ezivela kwele Botswana leSouth Africa yizo ezibambe umkhuhlane we-COVID-19. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abebandla leMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Besithi bakwenza lokhu belandela isinqumo somthethandaba weSupreme Court okubikwazi ingcitshi zezombusazwe ukuba sokuzakwenza ibandla eliphikisayo liqhubeke lilingelamandla okumelana lebandla elibusayo leZANU-PF edale lephalamende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaxotshiwe laba bayisishiyagalolunye ababalisa omnumzana Amos Chibaya, Hepmo Chitsiba, Murithi Zvizayi, Muchaurayiwa Mugido, onkosikazi noMathemba Ndlovu, Ana Myambo, Francesca Ncube, Virginia Muratsikwa noConsilia Majaya. Loba nje umnumzana Nelson Jamisa wancintisa kukhetho luka-2018 engaphansi kwe-MDC Alliance. Umthethandaba unqume ukuba i-MDC Alliance ngumanya nomabandla athi i-MDCT, i-MDC eyayikhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, i-PDP ekamnumzana Biti, i-Transform Zimbabwe ekamnumzana Jacob Ngarivume, i-Zanu Ndonga, i-Multi Christian Democratic Party le-Zimbabwe People First. Lokhu wenze ukuba uMakhuphe athathe isikhundla sakhe sokukhokela i-MDCT wahle waxotsha amanye amalunga edale lephalamende. Namhlanje isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Phugeni wazise ukuba sekuxotshwe abanye njalo.
Ama-recalls njengoba sihlala sitsho ukuthi umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty.
Uqhubeke esithi bazaxotshwa bonke abasephalamende abasekela uChamisa.
Sila almost 90 days amachumi achiya ngalolunye lokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongu-president we-MDCT. So mangabe uye eParliament ngegama le-MDCT wena buso sithi hayi wena usungwe MDC Alliance Party, hayi uyazixotsha wena eParliament, uyazixotsha nasemhlanganweni. So okungcono ukuthi babuze bona ukuthi kanti bazixotshelene emhlanganweni.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana uthi lokhu kuzabulala ibandla eliphikisayo kuphe ibandla leZANU-PF intshukuntshu.
Okwenzakale namhlanje lokhu ukuxotshwa kwabameli bebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bexotshwa ngelinye ibandla abancintisana lalo kuyinto elihlazo kakhulu nxa sikhangela idemokhrasi kumbe ukuzivusa ngendlela ekhululekileyo elizweni leZimbabwe. Ibandla leli elibaxotshileyo kulibandla elizimeleyo kodwa elikhanya selisondelana nalelo eliphikisana lalo kumbe elibusayo eleZANU-PF. So lokhu singathi kuyikuphela kwedemokhrasi eZimbabwe, kuyikuphela kokuthathwa kwentando kaZulu.
Lokhu kusekele ngumnumzana Mlungisi Dube isakamuzi seHarare.
Ukuxotshwa ePhalamende kwama-MPs la amanye ebandla le-MDC Alliance axotshele ibandla likaThokozani Khuphe kuyinto edanisayo kakhulu eZimbabwe, kakhulu nxa sikhangelele ukuthi abantu abavele babavotela besebandleni le ababelithingi lika-MDC Alliance elikhokhelelwa ngoChamisa. Nxa sokunje ukubana kutholakala ukubana oKhuphe balamandla ukuthi beqhubeke bebaxotsha ePhalamenti kuyadanisa kakhulu, kutshengisa ukubana izifiso zabantu azilandelwa eZimbabwe.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le yi iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Wezivela kwamanye amazwe.
Izizalwane zeMalawi namhla ziqhobe ukhetho lwesibili olwe-rerun olokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela olwasolwa ngabaningi ukuthi alukhululekanga lwesulwa ngumthethwandaba. Umongameli Jacob Zuma, wayengumongameli weSouth Africa, umiswe phambi komthethwandaba namhla lapho abatshutshisi abedlulisele phambili ukuthethwa kwecala alitheswayo elenkohlakalo ngenxa yegcikwane le-COVID-19. Amapholisa kwele Melika amise ukutshengisela kwabantu eWashington DC ngomvulo abakade bezama ukuwisa isithombe sowaye ngumongameli umnumzana Andrew Jackson obikwa wayelobandlululo.
Okwamanje wothi ngidedele uChris Gande weStudio 7 esethulela udaba oluphathelane lezomnotho.
Udubo lwezomnotho elizwe solufike kusibanga esikude kulandela ukwaliwa kwenye imali yohlobo lwebond ngabathengisayo, njalo ngapha le ntengo yokudla lenye impahla yezitolo isikhuphukile. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi udubo lungezelelwa ukuthi uhulumende kafuni ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika.
Kuningi-ke akadeke sitshontshela, aningi-ke ababhenefithayo ngendaba yeholo. Akusoze kube lula-ke ukuthi sibone-ke vuma nje ngosuku olulodwa ukuthi besinike-ke esikufunayo. Esikukhangelele ukuthi izisebenzi seziyaqhubekela phambili-ke zitshova phela indaba yabo yokuthi sifuna ukuhola imali elohlonze. Sesikuthilo kuzisebenzi ukuthi nekampani nekampani, ne-industry ne-industry, akhe lizame ukubona kuma-bargaining councils lapho elinegosheta khona ukuthi linikwa phela imali elohlonze.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mgasa, uthi imali kayiqutshelwani ezandleni kahle njengakwamanye amazwe.
Ngendaba yokuthi imali esezithethileka lapha sibone lathi sokusimangalisa nxa sisiza wodwa isipeshali laba abahodayo bethengisa amajusi. Ngingathi vele amajelazi wonke basebasafinibasebathi ngoba lapha labo asebewoda khona lapho uveka khona sokufuneka imali ezingathi ziyasebenza ama-fiveboni amatsha lawa lama-ten kube sokuthi mangalisa ukuthi uyalithina nje kwani imali zonalezi nxa zithengisela ama-customer ethu siphiwa wona la amabhondi ukuthi kuzasuka utshiwe nazi lohulumende kakakhulumiseke ukuthi imali lezisezisezwa awo okuba nzima bitendi kube nzima sekusela izolo abantu sebesefiseka indawo ama-customer ezifuneka ukuthi bethenge i-gift card yikho lakade kungathi kulohlupho khona izini lemamakhethi laba abahotisa ama-vegetate lapho besokufika nzima-ke beyiyala imali yambona so singazi ukuthi yathi uhlupho lwangona lusuka lize ngani ngoba imali uma ivele yafakelizwe kumele ukuthi ibisebenze. Senikhuluma le-circulation, imali yeZimbabwe kayi-circulation. Olayo ngolayo izabe ithelela ezandleni zakhe. Nayisisiya komunye mesuke ukuthi iyahamba komunye ophindiphendule khonapho ayi-circulation. Sinesikwaziyo kudala sisafunda wawuthiwa imali xa-circulata iyahamba ifike ebhenki iphenduke. Isikhathi sibuya isindela isibamba kwesinye isandla but wakathi ezimfanele ukuthi bengalaba abazelele nemali iyabi
ingcwedi ecubungula ezomnotho. Umnumzana Royce Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha wemali yakwamanyamazwe lawo ungezelela inhlupho zokusetshenziswa kwemali.
Ukuhulumende nxa ekhulumisa ngokungezelela imali yemholo loba kungaqondananga nemali yangaphandle khona ngokuvele kusekhwezintweni ngoba izisebenzi zikahulumende ziningi kakhulu ukuthi osobhizinisi bayabe vele sibekamelele ukuthi sekule mali eningi nxa vele sokuhlangene manje ukuthi badanikwa imali yangaphandle kusekuphambanisekuwa umsika omnyama wemali yangaphandle kuthi sabalale siya khona. So ngibona ngathi ngiyakwasho kwaphambaniseka ukuthi kakhulu
uhulumende uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho welizwe zihamba kahle kodwa ukwenzakalayo kubonisa okwehlukileyo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle, liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngesifo se-coronavirus. Sikhangela ikakhulu ukukhuphuka kwenani labantu abasebebanjwe belalesi sifo eZimbabwe. Siyathinta njalo ingxoxo eqhutshwa elizweni yokuguqula isisekelo sombuso welizwe, i-Amendment Bill No. 2. Silusiza ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenza emakhaya. Noma kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Gove khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi inkohlakalo isinjengemvukuzane esibulele ilizwe. Osokusenza lo dubo lokuswelakala kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo luqhele ngamandla. Intsha yeZimbabwe ithi isekubone kufanele ukubana kukhulunyiswane ngalolu daba kabanzi. Lokhu kuphume kungxoxo eyenziwe nguMike Gove weStudio 7 lomnumzana Kelvin Manduna, enye yalezi ngcwethi, yena othi inkohlakalo eZimbabwe isiphambanise intuthuko yezomnotho lezombusazwe.
Ngathi silenkinga yenkohlakalo eZimbabwe and basithembisa ngesikhathi sekhu ku-2017 ukuthi bayasusa amasela akhombe umgabe kodwa ukhanya ngani indaba ye-corruption iyangezelela isiba worse. Siyezwa umungameli khuluma ngama-cartels, sizwa u-chief justice laye khala ngendaba ye-corruption, izakhi khona layo iyakhala but seems ingani ayilamandla yokuthi ibophe amasela. Nxa bebopha siyabona kuyabotshwa inhlanzi ezincane kodwa ama-big fish akhanya ngani kathintwa.
Uthintile udaba lokuthi inhlanganiso yezakhe, abantu abaningi bayakhalala ngempela besithi hayi ayisebenzi ngamandla abo wonke. Bathi babopha laba abantu abakhanya ngani bancane kodwa ngomnyaka odlule sibone bebopha u-honorable Priska Mfumira, nangu njalo ubaba u-Obadiah Moyela usebophiwe. Ubona ngani uhulumende uyazama ngempela na ukulungisisa lolu dubo?
Hayi, ngathi amakhesi lawa ngamakhesi amancane ayikapheli phela ikaPriska. So luzakuzwa sokuthiwa amanye ama-charges were not successful, have been dropped or she has been acquitted. Silokhu silinde ukuzuthi izaphela njani i-case leyo. Eka-Obadiah, I think the general consensus yabantu ikuthi it's a red herring, i-catch and release. I-case leyo nxa kade ulandela ama-allegations, it implicated abantu abaningi and abantu who are politically connected. Kodwa kubotshwa yena kuphela u-Obadiah. And ukubotshwa kwakhe kuyatshengisela ukuthi akula seriousness. He's not handcuffed, uyazihambela ngemoto yakhe. I-bail is set at a paltry $600 US for umuntu accused of 60 million fraud. Siyabona akula case lapha, ukudlala lati just ukubotshwa kutshengisela ukuthi we are doing something, but at the end of the day umuntu uyazilalela endlini.
Nxa sesithinta udaba lwenkohlakalo, awusitshele mantuna ukuthi luthinta njani elakusasa lelizwe njalo abantu abasakhulayo kwele Zimbabwe.
Ama-levels esifike khona, inkohlakalo is now a facet in everything esiyenzayo. From usakhumbula nxa kade uhamba estratini uya driver, amapolisa demanding bribes. Nxa uzama ukwenza ibhizinesi kumele ubhadale lapha langapha, iyacost i-development yelizwe.
Indaba leyenkohlakalo isikhanya ngani sekuyindlela yokuziphilisa for abanye abantu, ikakhulukazi abantu abasakhulayo elizweni. Ulawo inamazwi okubanikeza abatsha laba ababona ngani inkohlakalo sekuyindlela leyokuziphilisa.
Well, indaba leyi ngokubona kwami bekuzalunga if we could get umungameli who is committed to the fight against corruption. But inhlanzi iyabola iqalisa ngekhanda and i-corruption yethu it's political as a start iqalisa ngama politicians and abantu labo bayalandela. If we had a political class and umongameli were seriously committed to a fight against the corruption, ama officials won't get they would toe the line because there'd be zero tolerance to corruption.
Manje abantu sokumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokulungisisa elakusasa lelizwe.
Mike, iqiniso mina angilasithemba for our young people and our youths. When I was last in Zimbabwe, ngangikhangela ama youth ethu ubezwe bekhuluma. Umuntu wonke is now a hustler. Labo sebezwisisa ukuthi nxa ufuna ukuphila eZimbabwe, kumele uyenze isimenemene somewhere and behave in a corrupt fashion. So labo siyabakhulisa in a way yokuthi they believe corruption is a way of life and willing and dealing. Until sifika kuwe point where as politicians, we are able to change culture. Labo bazakhula benjalo.
Umnumzana Kevin Manduna, yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzwe ixoxa lapho lo Michael Ove we Studio 7 ecingweni eseWashington DC kwele Melika.
Dr. Hagaz, hello.
Yebo Dr.
How can I help you?
Uyagula lapha.
Kama ngekhanda nomphimba makha lapha nangila hanu kepha iflu lo muntu lona. Kama ngekhanda nomphimba makha lapha nangila hanu kepha iflu lo muntu lona. Nayizolo futhi mesisho ke moya qonalana ngakhona sephumuni sephumula kanzi. Nayizolo futhi mesisho ke moya qonalana ngakhona sephumuni sephumula kanzi. Sometimes usaphela amandla kakhona wenza lutho angisize ukuthi
savume ukuba siqhubekele phambili kodwa singekehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga la izolo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula eziyisishiyagalolunye 9.2 million abebandla leMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphi namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awoMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.